lamukela kwesiphathelane labesifazana lilami osithandekile mhlanga lamuhla sixoxa nonkosikazi Faith Dube owebhinga esinampande sihlaziya indlela ukudla okwabiwa ngayo kulesi sigaba okuvela kumhlanganiso ezizimeleyo kahinga kuhulumende.
Abantu bahlaliswa kuthiwa bayanika ukudla, akuzange kube labantu ababakhulisayo but ukudla kwabuya. So bavukela khona abantu, ukudla kuqaliswe emini benikwa abantu but benikwa ama-7 kg. I-7 kg usually last time i-World Food Program bebenika 10 kg but qaliswa ukunika 7 kg. 7 kg ifana le-2 kg. So nxa benikwa abantu kuyasetshenziswa izikhali, kusetshenziswa amagabha. Babecelile izikhali bathi bathelela kumavillage yotweka ama-weighing scales. Sabanika but akuzange kusebenze, bona badinga amagabha yiwo asebenzayo, amagabhagabha ama-4 liters nama-5 liters.
Kodwa ukudla lokhu kukahle kahle kuyini?
Ukudla okukhona umumbu nendumbandumba ama-cowpeas ne-cooking oil.
Manje abantu babegcwele bebaningi labana okwathiwa baya kufinyelela, kumbe abanye bagcina bengangenanga kuluhlu.
Abaningi bachiwe but babhalwa baba baningi basokuselektwa. Njengami mina ebhukini letu kusabhuku wethu kwathathwa only 3 out of 25 households. So abaningi sabhalwa kuphela but asizuzi lutho. So izolo bebehambile because last week ukansela wethu wamemeza abantu bonke bahamba kwayabhalwa futhi kwathiwa bonke lababeyezuza kwi-social welfare babhalwe but akulangitho wazuzayo. Even abalamabizo abiziweyo nxa inamba yakho yefoni ingangenanga ukompyutha awuzuzi lutho.
Ye, kodwa balinika isizathu.
Isizathu bathi nxa ibizo lingekho, ibizo liphumile but inamba yakho ikokesi nxa ingazange i-apiye kukompyutha wena awuphiwa. Bebekhona abanye abakade bebuza ukuthi kanti sesine-3 months kwathiwa hayi 3 months izabuye imali lizanika imali but imali yakhona iyabuye ivela nga. Uhulumende yethuleka ukudinga ibhondi ngabe banika abantu engamayusa abantu bazibonele bayazitshintshela.
Kodwa uhulumende-ke ukhiphe umbiko esithi ngempela abantu bazanikwa imali le yama-cash transfers.
Hayi, singaba lethemba but thina ku-ground. Ukuthi uyabona nxa kukhulunywa ngomlomo umuntu esehofisi kuyachiyana lomuntu osemakhaya. Emakhaya kuyashiwa ngendlala abantu. Abantwana abancane kathesi izikolo ziyavulwa, abantwana abancane abalemizi yabo 2 bantwana 3 bantwana sebesebenzisa ukutshontsha izifuyo. Antiyabo,
umnyaka esesiwungena kukhanya kunjani isimo sokudla lemasimini?
Izulu laline kuhle laqala sibili ukuqala ukuthi ngapha ngithi akufanani lokwamanye amahhozi but osokunzima kathesi utshani sobuthile emasimini sobuthile akusela lutho akusela themba because mina njengami kwakumili ngahlanyela kwamila sibili but ngahlakula kathesi akusabonwa ngitsho umumbu wonke lamabele kwaja vele kokuthi disi unyaka lo esiwungenileyo lo vele asikwazi ukuthi kuyasala abantu yini kumbe kusaleni because ukuthi inkukhu kwalandela inkomo kathesi sokungabantu sesiqalise ngezililo sokuyasiwa ngendlala. Abantu bakithi ngathi nxa kubuye ukudla kumbe kubuyeni ngono sibambane sibone ukuthi omunye lomunye uzuzile kunokuthi singenise ezomba ngazo. Ike sengisithi ngesitonga bantu bakulindiswe bakumbira tujatane ndaba inzala yakhona nimpati new year enditwa tangu na 2020 kubanga tulaba mapenzi aindilide kuinda kuli 2019 because inzala yakhona namuchifu chesidinga wesinasinampani kulapa enzala salumbalo ngatijatane benzuma kusalana kwepe nezawulakaka.
Leyo bekuyingxoxo lonkosikazi Faith Dube owebhinga esinampande. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami osithandekile mhlanga yikho napha eWashington DC.